Soko isika disenda baku VOA Njebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-24 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usevalise ezinye izikolo kwezinye izigaba walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Amabandla ezombusazwe asephoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni kobulawayo.
ZANU-PF ibamba abantu ngamanda, ibatshela ukuthi bethenga amakhadi ezanu-PF, ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi akusilo qiniso.
ZANU-PF ayithathi mali ebantwini abathengisayo, abantu babhadala ekhansilini, yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.
Gambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngomkamongameli weleMelika unkosikazi Jill Biden obeke umakhelwane eNamibia kungakusitshone.
Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke la amazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunsinyo lolabalwenzileyo abalivakasheli lelane lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevalise izikolo kwezinye izigaba zelizwe walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Ezinye indawo zokuphephela esigabeni seMathebeleland South izikolo, amaklinika lezinye izindlu. Iphephandaba leHerald lithi izikolo zezigaba eziyisithupha ezibalisa iManicaland, Maswingo, Matabeleland South, Mashonaland East, Mashonaland Central leHarare abantwana abayi esikolo lamhlanje, kodwa abamaboarding baza kuba behlezi ezikolo bengafundi besesindlini. Abantu abathengisa ezitaladeni sika 5th Avenue kobulawayo ababikwa bevale kwezinye bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo besekela ibandla leZANU-PF babikwa besethesa icala ibandla leCCC ukuthi yilo elikhuthaze amapolisa ukuthi aqothe abathengisayo laba. Kubikwa kulimele abanye abathengisayo lamapholisa kamanisipala. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu utshele iStudio 7 ukuthi abanye abathengisayo laba balala ezitaladini okuyikwephula imithetho yaleli dolobho, yikho bedudulwa. Uphinde wathi balethemba lokuthi umkhankaso abawusungule izolo wokududula laba bantu uzaphumelela. Isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirohodza utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso okwetheswa icala ibandla leCCC ngoba uhlelo lokududula abathengisayo laba lwasungulwa nguhulumende.
Ilunga leZANU-PF lo minister we small and medium enterprises development uThembiso Nyoni watshela amapholisa labo makhokhoba abe city council ukuthi bekhiphe abantu abathengisayo esitaradeni. Ukhona odutshuliweyo, abantu abeZANU-PF sebezama ukuthi begcone iCitizens Coalition for Change besithi yiyo ebangele lokho. Lokhu siyakwala, thina silamandla okutshela amapholisa ukuthi abe lodlame kuZulu silla ministry esikontrolayo engayenza ukuthi abantu besuse ezidaradeni thina silla ngamakhansela njalo amakhansela yethu kavuma ukuthi abantu bekhitshwe ezidaradeni into esikhona nje ukuthi iZANU PF iyakhampena iZANU PF ibamba abantu ngamandla ibatshela ukuthi bethenga amakhadi eZANU PF ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1 iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo besole iCitizens Coalition for Change iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo bethelele iCitizens Coalition for Change libe libandla elisolwayo kodwa lokho akusoze kwenzakale ngoba abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF yela manga abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF iyo ethume omakhokhobo ukuthi bakhiphe abantu esitaladeni
sizwa kuthiwa kukhona ukungezwani phakathi kwamapolisa kamanispala labantu bona laba kade betshengisela bathini kathi ngodaba lwamapolisa la
yakuzange kube lokutshengisela into eyenzakeleyo ukuthi amapolisa awe riot labo makhokhoba babambeni lamhla basusa abantu esitaladeni ku 5th Avenue into esuka yenzakala kwaba lelunga leZANU PF elitshele amavendors ukuthi bengasuki esitaladeni khonokho besenzela ukuthi betshele uZulu amanga ukuthi iCitizens Coalition for Change here ethume abe riot police labo makhokho ukuthi besusa abantu esitaladeni into emqoka ukuthi uMinister Sthembiso Nyoni nguye owafaka leso sinqumo watshela iCity Council omakhokhoba ukuthi besuse abantu esitaladeni so amanga lawo esiwabonayo vele ngokuzama ukungcolisa ibandla lethu eleCitizens Coalition for Change njalo ngakhangela iCity Council yakobulawayo ilama councillor angu A kuphela awe Citizens Coalition for Change idolobho lakobulawayo lilama councillor angu 29 so zonanzela ukuthi ama councillor ayi 8 ngeke akwanise ukuthi abeke isinqumo sokuthi abantu bekhitshwe esitaradeni lokho elikuzwe emsakazweni ukukhunywa yeZANU PF ngamanga vele sokuyinjwayela iZANU PF iqamba amanga kakhulu ifuna ukuthi ithandwe ngamanga into esiyenzakele uMinister Sthembiso Nyoni into ayibekileyo yenza ukuthi namuhla omunye umuntu adutshulwe aluba uSthembiso Nyoni kakhulumanga ukuthi abantu besuse esitaradeni aluba namhlanje asila muntu odutshulwe amapholisi unalawa awe-City Council.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirota isikhulumeli sebandla lesi-CCC kobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma othi ngamanga ukuthi abantu laba ngamalunga ebandla leZANU PF.
iZANU PF njengeparty asibhadalisa abantu ukuthi bathengisele esitaladini lo ngumsebenzi we-City Council umuntu nxa efuna ukuthengisela esitaladini angithi i-City Council iyanika lokona kuthiwa ngama-base okuthengisela khona abantu babhadale ekhansilini ngale bengabe bekhona abantu abayenza ukuhuquluza besenza i-corruption bebhadalisa abantu bebatshela ngokuthi iZANU PF mhlawumbe iyo ezabavikela asisebenzi njalo thina sisebenza silandela umthetho dathi nxasinje sinakuthi sicelele abantu bethu ekhansilini indawo zokuthengisela noma nje sivame ukubana si-encourage ukubana omnye nomunye azihambele ayozidingela indawo yakhe yokuthengisela andubana akwanise ukuthengisa khonapho so loko ukuthi kona abantu babhadala kuZANU PF imali zokuthi bathengisele estradini akungeke kwaba liqiniso ngoba akula bhuku kumbe i-receipt evela eZANU PF ithengisela abantu ibhadalisa abantu bana bethengisele ezitridini well okwamakhadi njengamabadlonge nje siyaphuma lathi siya kuma-outreach sidinga lapho kulabantu khona kwesinye isikhathi kulula abantu kulanda abantu laba abasebenzela khona kwenzela ungabaphazamisi ekusebenzeni ekuphandeleni iy'moli zabo ufike kwabantu bakhombisa abafuna ukujoyina umhlangano bethenga amakhadi babevuna ukuthi bekwenze khonokwana sibabisele eduze njengakholoko kwenziwa yizek kumbe abakomsitheli ukuthi kwesinye isikhathi bayacela ukubana baphume emahofisini abo balanda abantu ukuthi kwenzeukuthi kube lula ukulanda abantu ezindaweni zabo bebathathisa ama-birth certificate bebarejistisa ukuvota lento ezinjalo so lathi sivunyele ukubana sikwenze khonokwana ukulanda abantu laba abasebenzela khona kumbe abahlala khona sibathathisele amakhadi kwenze ukuthi kube lula kibo kulokuthi bebehamba imanga emide besiya emahofisini ethu kodwa njengoba ngitshilo ekuthengiseni iZANU PF kayithathi imali ebantwini abathengisayo abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.
aloge ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso yezisebenzi ZCTU isisole ukudutshulwa kwabantu abaphila ngokuzithengisela esitaladeni ngamapholisa kamanisipala kanye lakahulumende ebaxotsha lapho abathengisela khona. Okuningi sikuzweni kungxoxo eyenzwe nguNtungameli Nkomo Studio 7 lomnumzana Ambrose Sibindi.
Kama-industry akufana abantu abo basebegcwala ezitaradeni ebesikukhalele kakhulu ukuthi abantu bona bana kuzofanele kube le ndlela yokuthi bakhutshwe bayefakwenye indawo. Okuba nzima ukuthi ungabonga ukubakhupha kuphela ubaxotsha uzoze ukuthi bazabuya ma ngoba sinazele bona bana abantu kuyindlela abaphila ngayo lokuthi babhadale amarenti, babhadale ama-school fees, babhadale abazidingayo imali yena bayithola khonaphana. So ke tata kuqabe ukuthi hayi abantu akube nesilele khulumzane lokusayidalo kubona ukuthi indaba le iresolva njani abantu abanabakhondelwe yindawo ngoba lo usukuluzana uba le ngondo yokuthi i-property iyalimala abantu bayalimala i-period yalahleka kube futhi abanye abantu abavela laba abasengozini. So kuyikho ke njengezimbazokhonge sithi hayi iyasikhayela ukuthi kube lokuzibhaconeyalo kubana kodwa kuthi abantu akube le ndlela yokukhulumisa.
Ubona alubana bethe bakhitshwa khonapho abathengisela khona besiyahlaliswa kwezinye indawo kungaba ngaphi lapho Sibindi ngoba egodini siyabona lalamhla lokhe kungakapheli.
Ye, uhlupho esilabele lokuthi kathesi abantu abana bakhutshwa ngale kodwa sinandela futhi nangale ukuthi lapho abantu ababethengisela khona egodini akukapheli. Okunye okwenza abantu bazathi bavusa inkomo ukuthi manje kwenzakalayo aluba ikhansili yaqala ime ithethe indaba egodini ngale ingazithethe egodini abantu bafake khona phana sesokubona anto abantu bengahlwa ngoba indawo zokuthi abantu bangane bangabizilenge kona ngoba uhlupho esilabele ukuthi abantu bafanele ukuthi kukhulutshwane labo bafunde ukuthi imali ayikho kuphela edorobheni lapha esithi nayo i-central business district wananzela ama-complex abantu bangahanziswa khona ngale lezi yindawo eziyuti abantu abangaya khona kodwa wakhathi ezikuthi engxenye aluba indawo yegodi ileni yaphela abantu bafake khona abantu abafakwayo seso laba bangazeli bangafakwanga manje ukuthi bajijule ngale egodini futhi beyakandeni sibona ngathi kokwenza ubone ngathi abantu baxokozela bengabo ukusuka ngoba bona ngathi ibona ngathi bexosha bengakuyambe lokhansili eleyo indawo abayezeli bethiyo abangahlali kiyo.
Uhulumende yena esingathi i-central government kule ndlela engangenela ngayo yini lapha baba Sibindi ibe ngumlamlankunzi kumbe layo iyaphatheka kulolu daba?
I-central government phela singakhohlwa ukuthi lo nto besikhuluma ngalo abantu besiyagcwala ezitaradeni bedinga imali imbane lenkulu ngohulumende mani siyananzela ukuthi ngeke kulawo sihlaziyo ukubana siyindawo eqakathekileyo kwakuzala i-industry lapho ezindlela abantu abaningi lapha eZimbabwe nxa ukhuluma nge-industry bukhuluma ngobulawayo. So abantu bona abane sebabona bejele ezitaradeni abantu ababesebenza kumakampani akobulawa makhala amakampani amaningi ayeqasha abantu ama-4,000 ama-3,000 kodwa lawo makampani avala kathesi kungama-chechi. So sithi nohulumende lawo lo mlando ngoba okwenza amakampani avalwe kuyindlela uhulumende awuyehluleka ukuba bezomnotho obusha amakampani athile ebhali kodwa ukuthi uhulumende yena lawo belo mlando okuthi engxenye azame ukuthi azohlulamlankoni kodwa kuyaqiniswa ukuthi lapha yena umi ngakhe lamlandani inkunzi ukuthi yabelie ukuthi ama-industry ayadwa abantu abana bafume bakubuyele ababesebenza khona no kungenza ukuthi kwakhona kwakhona uhulumende yenza ngoba kungakhanyela laye zelindawo ezinyeka lezi esileke ukusebenza kuhle ema ukuthi laye ezomnotho ziyamehlula.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU. Lokho esikudaba lunye izakhamizi zakobulawayo zithi kuyadanisa ukuthi ikhansili yaleli dolobho ayilamandla ukuxotsha kokuphela abathengisa impahla ezehlukeneyo phakathi kwedolobho bengelamvumo njengalokho kwenzakale izolo baze babuyele endaweni zabo zokuthengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesi phathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
Mina njengezakhamizi ebesi kukhangele besikukhangeleyo yikuthi sifunda futhi sinanzelela ukuthi amakhansila leli dorobho abaselamandla abaselakho kokuthola leli dorobho njengabantu esabakhethayo ukuthi ngama-sitfala ethu. Yona nalinto kuyokwenzeka muva sithandekile kwabizwa umhlangano kwabizwa lamapholisa la nenhlanganiso yabona babantu ngoba bathi bona ngabe-ruling party. Lowo mhlangano kawusaphumelelanga bafika bathi bona kabakhulumi nxa omkhulu wabo engekho kuthenge neprovinsi lakanye kwaba yisizathu sokungayiphambili ngalowo mhlangano. Kwakhomba mhlophe ukuthi abalawo amandla bakhona abalamandla kokutho nokwenzakala kuleyo lidolobho nanxa likhalele yibo.
Njengenhlanganiso lina kukhona eliyake likuxoxisane ngalolu daba?
Ibabaze kakhulu, ixoxisane nakho kakhulu ukuthi khona sekuyaba yona limpilo. Kutho ukuthi ilizwe leliphela selibuswa kumbe seliyi-one party state. Now, ilo mhlangano sizawuhlala njenge-executive council yephepha izaxoxisana ngakho kabani. Kakhulu ukuthi nakuze hayi i-council yakobulawayo eseliyi-party.
Kahle kahle kuyini abantu abakusolayo ngalabo abathengisayo lapha?
Bayaphiwa izindawo abantu abathengisa edorobheni kuyo yonke imigwaqo. Labana bafika bezihlabise ndawo lapho abazihlabise khona akekho omunye ongaziye wangaziwe ongaba khonapho. Isiphenduke leso sithi kumbe lokho kusidabanyana kuse kube yi-territory yabo. Uyabona ububi bakhona, bona babonakala sebekhona abadluli kukhansili ukuze lapho abathengise bakhona. Yikho kusolakala kakhulu boy thina njengezakhamizi asikhanyeleli ukuthi kube labantu okuthiwa bahlezi laphana bebaphile laphana ngokuthi ngabavela kuliphuhlangothi kumbe inhlanganiso.
Kuyini elibona ngani kungenziwa ukuthi udaba lolu luphethwe?
Ngibona ngani na isithi khansili nemezela umhlangano wamazendazi yela ngelithile ngibize zonke inhlanganiso lamazenda zonke ebuye. Kube labanye abantu ababuyayo bethi kuwona lomhlangano thina kasikhulumi zipho ngaphandle kubuye ubani wangakithi. Isithembise izile layo yalolonga kwasala nje abantu bezivuza ukuthi kambe lokhu akhuluma ngami ukuthi kazenzakale uqinisile yini kuzizivele engabhulanga kulabo abakhangele umbulawayo kulelo gaxa leleyo phasi yabo. Yikho naye kwamehlula ngoba ngemva kwakhe isithembiso kakukho kwasala kuthepha kumbe okwathethayo. Umbulawayo kasiyo muntu wokulisana kumbe we-thousand kuyabe sekumele ukuthi sihlale phansi labo labo abakhulu abaphiwo yilabo bantu ukuthi bona kabayizilikho lwana engathola. Yikho sesekukhayekile ukuthi imbize kumbe simuke njengoba sibonane laye ngayiphi indlela evumayo ukuthi sibonane laye.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili awe Harare, u-Elvis Borweri loTafatswa Matoro ababotshwe ngemva kokutshaya umkhokheli wenhlanganiso yamapostori for ED umnumzana Lloyd Gwazira. Ababili laba babikwa bethese uGwazira icala lobuthakathi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa usenikeze izibhedlela zakobulawayo leHarare impuphu lerayisi yokuphekela izigulane. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi, okhulumayo ngusiba khulu umfokanyoni. Ngiyazizwa isikhulumi lapha ziphatheke kabi ngento engikhulumileyo ukuthi mina ngithi MDC ayisenzeli lutho. Yebo, nami ngiyezwa lithi lina imali yonke isuke iHarare. So madoda, kusho ukuthi labo belichaza ukuthi i-CCC idla imali yabantu ngoba uma bengaholiswa ileyo mali. So imoto lezi ezinkulu lizithenga ngani? Imizi yemkhulu liyakha ngani? Konke lokho esibona ninakho lilezitolo liyakha ngani? Kusho kushuthi ngoba ayikholisi imali libuthatha apho kwenza lokho elikwenza lingama MP SCCC yabo council yabalokho lingazodlala ngabantu lina kushuthi liza number 2 ufiwa abantu bayaphuma kuzani beza kini ngabe bezo bengathi bayaphikisa kodwa yosenza lokho ha sesikubonile konke lokho into esingayicho thina sithi ay iMRP abantu sibaziyo sibobafaka abazokulwa ngale abayeleli abayeli kuyakuhimali bayeli kuyakulwa ekukhululwa abantu abancindezelweyo nina lokho likhuluma kweni lokuhlisiya ikhuphizana yakhibizana njani ingumfo wenu angeke liyikhiphe ngokwadlala yonke imali mali ingaholiswa liyithatha aphi imali yokwenza konke lokhu sikubona
ye ninjani angiyayizwa le ndaba kamnangagwe esuka le eHarare esiya-adresa abantu belifane kini ethi uselebrate urobert mgabe uselebretwani lwana umuntu lwana ngoba nguye wabulala abantu abantu nabo bayaya khona uyazi abantu sometimes hayi angazi noma mhlawumbe baya ngoba besazi ukuthi uma sebengena kubalot bazokwenza ezibukwayo bengamvoteli umnangagwa ngoba vela akumelanga bemvotele ngiyezwa nale ntsha lesibrenoshe izano bancoma umnangagwa hayi yazi kodwa abantu bakithi bazofa bengabayanga hayi mawuhamba ngale ndlela abantu kumele bebone ukuthi yini eyenza kube nezidakamizwa why kusiba nezidakamizwa angithi abantu abanamsebenzi le ntsha ekhulaka ayinamsebenzi ayina fork off iyahlupheka umuntu abe-stress abe ne-depression egcine ethingonombheme yayibona le nto leyo so ayisebenzi le nto yokuthi bona abantu bejabulele ukuthi umnangagwa uhambe elifane wa-adres abantu umuntu wabulala abantu bakithi wabulala abantu elifane abantu bagijima besiyagcwala mbe kulanda
salbonani salbonani studio 7 saphila thini igama ngo-big boy dubisibungu uzalwa senkayi esigabeni sakwesikhobokhobo kothisa hhayi bazali into ekhona lapha mina engingakhuluma ngayo engiyibona imbi kakhulu eyenzakalayo hhayi ikakhulu thina ngapha kwelakithi isayithi inkayi yonke akusile bazali asilamgwaqo izikolo kazikho zona ezazikhona ezasinika izikhathana khathana abantwana vele bahamba vele akunzima kakhulu so lazo ezikhona vele zonezo ziyadilika imigwaqo vele angikhulumi sokufile akulamabriji amabriji akhona yona lawa abenzayo ngezandla okugqitshelwa khona ngenhlabathi ngamafotsholo amabhasi ayehluleka ukuhamba loba ongaba le bhasi entsha oyifuna ukuthi angayifaka kulwana umgwaqo wasenkayi amboni ukuthi angakumela yokuyana ngoba vela kula mgwaqo laphana so mina angazi ukuthi kathi kwenzakalani ngegovernment yethu ebusayo le ukuthi thina inkayi vele isifaka kumbe yona vele inkayi kayikho kumepu ezimbabwe I don't know ngoba nanku laye mhlawukhana loba esenzana asozuze ekhuluma ngenkayi asozuthini umgabe laye wazwe wasengakhulumanga ngenkayi nangagwa laye ezaze ezivele engakhulumanga ngenkayi so angazi ukuthi umuntu ozakhuluma ngenkayi ngoba cela uhulumende ongaba lozwelo wokulungisa inkayi ibe yi-district layo ephakathi kwezimbabwe
eyi sanibonani sanibonani studio 7 nonke sanibulisa basakazi bethu abahle ngithi hayi siyabonga kakhulu kubafundisi laba abasazi ukuthi unkulunkulu ukhona ngempela abafundisi abangalandeli ipolitiki abafundisi abathandaza unkulunkulu ophilayo abayaziyo ukuthi ibandla liholwa kanjani umuntu obizwa ngumfundisi ngempela hayi laba abafundisi abafana nalo babo sibiza ukuthi ungunyoni nalo sibiza ukuthi yena ubani bani sibanda ucubungulazo mbusazo hayi lakwazi ukubona abafundisi mina ngibona ukuthi amabandla abo yangamabandla ngempela noma kusontwane lapho ngoba uyabona nje ukudlala ipolitiki kuphela lapho abantu labo ngabe ZANU-PF izikhulumeni zeZANU-PF bonke bobabili amakhampeni nje ezANU-PF nasebabandleni abo ngisawuthi kuya khampeni okuhlezi nje kufundiswa ngepolitiki hayi ukuthi mhlawumbe kushingayela ibhayibheli bese ngidlulisa lapho ukuthi nango ubaba omdala lapho umongameli wabochuma nabogawule uthi yena abantu mabebuye ezomnotho ziyathuthuka zithuthuka kanjani selungisileni lapha ibhoda yakhe laba bantu abahlukumeza abafowethu laphana futhi ngicabanga ukuthi abantu bakubo khona ngalo bathethe bonke abagcwalisa laphana bahlukumeza abafowethu abafowethu bathwele nzima laphana i-corruption iningi bese ngibuya emgwaqweni imigwaqo yonke ifile akukho nomgwaqo okuthiwa ungcono yonke imigwaqo nje ifile yonke into elapha yashiyo uLungisong Smith namanje bona balokhu bephethe ilizwe bayehluleka ukulungisa noma yini emashopu ngo-December omunye nomunye abona price control omunye nomunye umuntu uzifakele yakhe iprice ayifunayo hayi ngiyabonga ingabe mude kakhulu kunengikhona engakusho kodwa ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 4650318. Ukwezemelika kambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngumongameli welemelika unkosikazi Jill Biden obe bomakhelwane eNamibia kungakusitshoni. Unkosikazi Biden ufike kwele Namibia njalo ukhangelelwe ukuya kwele Kenya. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala nje sizonanzelela ukuthi amazwe engantshonalanga once kwaba nento elobusanction phakathi ukukhitshwa inyumbazana kwelizwe abazabe besasondela kulelozwe kuze lezo zinto zaba bayifunayo ukuthi zenzeke zenziwe. Njengobani sibona omnangagwa nethimba lakho ubukhulu balo elezano PF bengabantu abangaphansi konsinyo oluthile yi-America namazwe ase-Europe. Ngaleso sizathu asisoze sibabone vele belivakashela ilizwe laseZimbabwe ngoba babe bexwaya ukuthi kuzabonakala ungathi sebesakha ubudlelwano nalo. Njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi isikhalo siyezwakala emhlabeni esokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njengoba manje kulungiselela ukuya kuma elections eZimbabwe, siyabona ukuthi amazwe omhlaba ayabona ukuthi kukhona okungekho okungalunganga okuqhubekayo kuleliyani lizwe. Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke lamazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunsinyo lolabalwenzileyo abalivakashele lani lizwe noma besiza eAfrika bazakhekheleza baye komakhelwane bashiye kunjalo.
Ngokubona kwakho ubona ngani imizamo kamongameli Mnangagwa yokuzama ukuthi akhumisane umlotha lamazwe angentshonalanga?
Khona kuchaza ukuthi ubudlelwano abulunganga, ubudlelwano abuzukulunga futhi uma ngabe kuyukuthi izano isaqhubeka ngendlela esabukeka ngayo emazweni omhlaba, ukungahloniphi amalungelo esintu, i-corruption, zonke lezo zinto ziza kwenza ukuthi izwe laseZimbabwe lizohlala lilokho kuyilizwe elixwaywa ngaso sonke isikhathi. Ende lokho kuphinde kusichazelwe ukuthi nangokomnotho alisoze lizuze ngoba izikhulu abantu abanemali abakulawo mazwe siyazi-ke futhi nje njenge-America yizwe elingekubavumela abantu balo ukuthi bezofaka imali ezweni elifana neleseZimbabwe nxa ngabe kukuthi izinto zisaqhubeka ngendlela eyiqhubeka ngayo. Kube sokusichazela-ke futhi ukuthi umnotho weZimbabwe uzaqhubeka uhlukumezeka ngoba phela awuzukuhlomula ukuthi ukhule, ukuthi uvuseleleke, ukuthi kuze abantu abanezimali bezotshala izimali zabo, ukuthi kwakheke amathuba emsebenzi. Konke lokho siyabona ukuthi kuzaqhubeka kungenzeka ezweni laseZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe asephuselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni kobulawayo. kodwa ibandla lezano PF lithi akusilo qiniso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Libe lempela sonto elithukela, sidibaneni njalo ngomvulo. Igama nguChris Gande.